Nana masiba wenzi uma baba mkhulu babe lobola
usenzi ngakuthola njani zurukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo othemba uGift Dube ye lamhlanje lo mama usakhilelilene uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sikhangela ngomkhuhlane nalowo ohluphayo kakhulu e-coronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama babaphethe njani abantwana sawazi la kudala phela omama yibo babekhangela abantwana pho ke kwenzakala nezindlini ake sizwe-ke kumadube ekhuluma ngodaba lolu Madube ukubona njani konke lokho
ngiyalibingelela abalaleli umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo ukhanye uyabulala thina singomama sisezindlini labantwana akula lapho esingaya khona akula lapho esiwavumela bephuma besiyadlala khona silawo nje ezindlini ipholisi ekhona ezizandla lokuhlala into zingaphumeli phandle sengadlaleli phandle bengayenzini umkhuhlane okhona sibile ukhanye susingenisa ezindlini singomama kulalo kuthi uzaphumeka so kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuthwaka usiko
kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lenze konke khonokho-ke kwakusenzakala kudala ukwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki
ukubafutha nokubaphozisa abantu sasisakwenza kudala kathesi akusavamanga esikwenzayo kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm abangenwa umqambo abahambi ngenyawo phansi abadlalisi amanzi aqandayo bagqoke izinto ezifudumalayo njalo besendlini bengaphumeli phandle emoyeni bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha abanye asisakwazi ukufutha singathina sesitshisile abantwana ngokukufutha abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafuthala bafutha njani iningi yakhathesi hhayi ukufuthela isakwazi so simaintaina khona ukuthi badlangalisa amanzi aqandayo bangahambi ngenyawo phansi ukuqanda bagqoke into ezifudumalayo
isikhathi sesidliwe ngumangoye sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube
abahlali ezindlini khathe sisuke khonapha ngibona bomthetho basendleleni abantu abafuni ukuhlala phansi sebezebekhuzwa ngokuthi uzuze ukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi yibo abantu abazamonethekisa umkhudane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi hhayi abantu abafuni ukuhlala phansi
ngethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
gcina amasiko wena owakusenziwe mane gcina amasiko wena owakusenziwe mane